Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zilichumi lambili ngonhlolanja 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kumele sincedisane iSADC i-AU babone ukuthi uMugabe uyalandela ama-SADC rules ahambelana lokhu.
Inhlanganiso ye-International Crisis Group ithi ukhetho lomnyaka ozayo kalusoze luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo.
EZimbabwe leSouth Africa zithiye wonke la mazwe kuconstitution yabo kula izinto okuthiwa ngama-human rights, amalungelo awabantu. EZimbabwe amalungelo abantu asephepheni kuphela.
Ivan, kambe eZimbabwe kudingakala umuntu ofana lo Malema lebandla lakhe le-EFF na ukumelana lebandla le-ZANU-PF ikakhulu ephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lithi kulokubandlululwa kwamalunga alo ekwabiweni kokudla okuphiwa abantu abalambayo engwizi. Owake waba ngukansila wesigaba lesi unkosikazi Theodora Vundla utshele iStudio 7 ukuthi ungomunye wabancitshwe ukudla lokhu ngukansila weZANU-PF esithi ngokwamalunga eZANU-PF kuphela. Inhlanganiso ekhangela kakhulu okwenzakala emazweni angahlalisekanga e-International Crisis Group, i-ICG, ithi ukhetho lomnyaka ozayo kalusoze luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo njalo esuthisa wonke umuntu. Inhlanganiso le ithi icho lokho ngekubone kusenzakala ekhethweni lwama-by-elections lapho okube lokwethuselwa kwabantu khona lokuthengwa kwamavoti libandla leZANU-PF ngokudla. Umsekeli wosikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Tabita Khumalo uthi le ayisiyonto emangalisayo.
Isikhathi sesifikile ukuthi izizalwane zaseZimbabwe hatshi kuba kotshwangela yedwa asihlanganiseni amakhanda. Siyebangisa uhulumende ukuthi alungise izindlela zokhetho ukwenzela ukuthi umuntu akhululeke. Njalo kumele sikhangele osobhuku nama-chief ukuthi njengoba yibo abathi ababesetshenziswa ukuthi badilize abantu bangaze benza intanda ekhethweni, babuyele babe yibo abakhuthaza uZulu ukuthi sebedukile besokwanele kabakhankaseni ukuthi uhulumende avule indlela zokhetho ukuthi bonke abakhankasayo bangaze bahlukuluzwa, abantu bangadingwa ngokudla ngokuthi uhulumende uyazi ukuthi kuleli lizwe kule ndlala.
Imithetho ephathelane lokuqhutshwa kokhetho yona libona iguqulwa yini ngaphambilini kwalolu khetho?
Okwakhathesi sizama ukuthi sisebenzisane leZEC sokufomwe ama-committees ayi-9 eZEC lapho okuhlala khona ibandla le-MDC leZANU-PF la iyahlala. Abazama khona ukuthi bacubungule imigoqo ekhona enza ukuthi ukhetho lungaze laba khona. So into esizasithisa khathesi luhambo lenziwa ngobaba uTsvangirai ebhoda ngama-provinces wonke ukuthi azwisise ukuthi uZulu yena ovele ngoyovotayo imigoqo ekhona enza ukuthi bengavoti yiphi and iningi labo bakhala ngokutshaywa, bakhale ngokuncutsha ukudla ngokuthi uhulumende kazi basendlaleni, bakhale ngokuthi osobhuku lanxa bengaholi lalutho yibo abasetshenziswayo ukuthi abantu balandele intando yabo, balandele intando yezayo. Kodwa esikukhuthazayo ukuthi yibo naye kulama-organizations yena lawo abona ukuthi ukhetho la next year kalisoze libe nempumela enhle ngoba livele luzantshontshwa. Kumele sincedisane iSADC iAU babone ukuthi uMgabe uyalandela amaSADC rules ahambelana nokhetho.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Udlakela oluqhamuke edale lePhalamende lakwele South Africa ngolwesine phakathi kwamalunga ebandla le-Economic Freedom Fighters lamapholisa lokhelo semlonyeni yabanengi. Udlakela lolu luqale ngesikhathi amapholisa ezama ukususa amalunga e-EFF kuleli dale ngamandla ngoba usomlomo wedale ubethe ebevimba umongameli Jacob Zuma ukuthi yethule umbiko wakhe oqakathekileyo owe State of the Nation Address. Esikhathini esiningi kuba le ngxabanxoza ePhalamende yakwele South Africa ebangelwa i-Economic Freedom Fighters. Bakhona abathi eZimbabwe kudingeka umuntu ofana loMalema lebandla lakhe abalisibindi sokumelana loMgabe leZANU-PF yakhe. Sixhume ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo ose-South Africa sambuza ukuthi uvumelana lalumbono na.
Into enziwa ngomalema le-EFF basebenzise ngathi ukuhlakanipha, abanye abantu bathi ukuthuthu. Bakunanzelela ukuthi ngamavoti akulanto abazayipasa ePhalamende ngenxa yokuthi bona balutshwana. So lezi zinto zokuphazamisa uhlelo yindlela yokujezisa i-ANC ukuthi i-ANC yona isebenzisa i-majority ukuvumela izinto ezingezisemthethweni. Sizakhumbula ukuthi i-parliament ike yathi uZuma akufanele angabhadale lutho enkandla. I-constitutional court yathi no, i-parliament bekubumbanisile. Siyananzelela ukuthi nayo i-ANC isebenzisa i-majority yayo ukwenza izinto ezingekho emthethweni. EFF nayo ngolunye uhlangothi kayilayo imajority kodwa isebenzisa udlwangudlwangu.
Bakhona abathi eParliament yeZimbabwe kufunakala umuntu onjengomalema lebandla lakhe le-EFF. Ulubona njani lolu daba?
EZimbabwe leSouth Africa zithiyeni. Wonke lamazwe ku-constitution yabo kula izinto okuthiwa ngama-human rights, amalungelo abantu. EZimbabwe amalungelo abantu asephepheni kuphela. ESouth Africa ngapha amalungelo abantu ayinto eyenzakalayo ekhona. Uhulumende weSouth Africa uyahlonipha amalungelo abantu. EZimbabwe uhulumende ungazama ukuthi wenze izinto eziphisana naye lokufa ungafa, lokunyamalala unganyamalala. OMalema bayenza ukutanasa lokho abakwenzayo baklolode kungenxa yokuthi bayakwazi ukuthi eSouth Africa impilo yabo iqakathekile, uhulumende uyayiqakathekisa lanxa ungazi bezeni isijeziso siba lula. EZimbabwe isijeziso yimpilo yakho.
Umnumzana Mlamuli Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Ke ngilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Ndingalitshona njani zulukandaba lapho likhona khona ngapho ke eZimbabwe. Mina ngapha ke Washington DC ngiyaphila. Yena namhlanje ke inde ntombe endala uStazi Thebe Mate. Ngingazitshela namhlanje engabe ngapi. Kodwa uthi ngimbikelele kunjani ke ntombe endala?
Ngiyaphila Dube, kunjani?
Ngiphilile kakhulu, kunjani ekhaya khona ngapha?
Hayi, ku right mine wethu.
Yebo. Awubona ke. So ngiyazi ukuthi izulu liyachansa mina kumangalisayo. So lichaya nje kule minye imkhubo okumele yenziwe phela ngesikhathi sezulu. Kambe kungabe kuyini okumele ngabantu bakweza khona
nxa lisena lisenze nje akudla mkhuba oqhawundana lokuthi liyana okuqatheke kakhulu ukuthi kunapho umhlali abelime kakhulu abantu bavuke bengaye emasimini lingana lingathi lilamatshe abantu bavuke behloniphe kuseni libangazi bavukele ezindimeni zabo lingana lingani liyakhwaza lingani liyakhuluma abantu bahloniphe kuphela kuseni kwakhona bangavukele emasimini so ngathi nxa selithambama emini abantu bavukele khona bangaphikisani lenkosi nxa yise ithe yasebenza ngolaka imikhuba efunekayo yenziwe siyaqalisa isizulu abantu benzile imikhuba baye emagangeni bayalenjeleli yikho kuhle kwenziwayo ngesintu sethu sabantu abamnyama yenziwe imikhuba endaweni zonke ezahlukeneyo lakhona lapha kwelethu emandebeleni abantu bahambile esibilindelele ngale madodeni bayenza imikhuba emihle kuthula okwethulayo okuqakathekileyo ukuthi noba selihambile izulu selililutshwana abazakuzuza emasimini abantu kuhambe kuyechinswa khona ngapho kule ndawo zemtolo khona kuyechinsela emtolo abemtolo bathwale futhi labo bahambise elitsheni khonokho kuzuzakeleyo amazambane indlutshanyana umunjanyana kuyebiliswa kulungiswe kwenziwa isintu ukwenzela ukuthi sibe lokubonga okulesintu ukuze la kumnyaka elandelayo iyezi lisithande
ye nxa kuchinswa kwampana ke akunjeli ukuthi kuchinswa njani
hayi ngizabe sengidlulile kulokho okungilingeneyo kungathwalwa kuhanjiswe emtolo abaphathi bemtolo balendlela yamasiko okuhlanganisa izilimo akuchinsi ngamunye ngamunye umadubu uyabe buyelo kwakhe udlodle buyelo kwakhe uchume buyelo kwakhe kubekwa ndawonye abaphathi bemitolo ngayinye ngayinye balendlela yamasiko yokukuhlanganisa bese kuchinswa ngumuntu wonke bese kusuka lapho-ke sengokumelana kwabo ngemitolo yabo bonke sebudwende solusiya enjelele lusiyahambisa izilimo ngelanga linye liyabe libekiwe lakhona ngale-ke lakhona ngale-ke emitolo kuzizigaba ezahlukeneyo kuyamenyezwa abavele endaweni entshe sokubuyisa sakhona bese kuhlangene okwabakhona ngale abavele endaweni enje sesibuyisitsha sakhona zonke zikhwelile entabeni khona ngale sokusenziwa-ke lawo uphethe umkhuba waleyo ntaba okuyiwekiyo usesenza umkhuba wesintu engasoze ngikwenze lapha babadube emoyeni yikuchasisa umkhuba wesintu efonini kodwa engikuthoyo ukuthi abantu babaqoqane bahambe kuye kwenziwa imikhuba eyenziwayo eyimfihlo yamatshe ahlukeneyo
isikhathi sethu sesihambile sibili-ke Mathebe ungathi-ke nxa ungavakeleli isizulu ukhulume-ke ngemikhuba leyo ukuthi kambe ivele lokho iqakatheke okunganani ngamafitshane sibili ntombendala
imikhuba yesintu mahlabezulu iqakatheke okunye okumangalisayo kuqakathekile ukuthi umuntu azazi isimo sakhe ukuthi ungumuntu wesintwini aqhube isintu ngendlela efaneleyo ukugcina amasiko yikho okuphumele isisizwe isizwe ngasinye ngasinye siyisizwe ngamasiko aso lo mbhalo ibhayibhili likankulunkulu lithi isizwe ngasinye ngasinye asigcine amasiko aso
ye uyijaye kakhulu-ke indaba yethu sibongile kakhulu-ke ntombendala
siyabonga
siyambonga kakhulu-ke unkosikazi Stars Thebe Mathe yena oyincedi kwezamasiko esintu ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhlelo lwabasakhulayo lamhlanje ngixoxa lo mnumzana Khulani David Ndlovu olilunga lebandla likankosikazi Joyce Mujuru eleZimbabwe People First. Sixoxa ngodaba lokuxotshwa kwamanye amalunga kuleli bandla agoqela umnumzana Didimus Mtasa lo mnumzana Rugare Gumbo. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovini.
Ngiyajabula kakhulu ukuba kuhlelo lolu lwabantu abatsha.
Siyabona kulokuzamazama ebandleni lenu lapho kwenzakalani?
Hayi, thina njengabantu abatsha siyakusupporta kakhulu lokhu. Siyajabula kakhulu ngento enziwe ngupresident wethu Dr. Joyce Mjuru. Kuhle kakhulu, kuyathokozisa and kuyatshengisa ukubana ibandla lethu liyaqhubeka liyaphambili.
Ayisikho ukudilika kwebandla yini lokhu, ngoba sibona ugumbo labanye bakhe bathi ngeke baxotshe ngumjuru ngoba yibo abasungula ibandla.
Usungula ibandla kungabe kuyibo sibili abasungula ibandla. But ibandla leli lona lithi people first, and people first lo usho ukuthi abantu bahamba phambili kulama leaders abo. And masikhangele umtasa logumbo ayisiwo abantu labane abantu abakuthakazelayo ukuthi bebe yibo ama faces eparty. Balento eziningi abazenzayo kuzana uPF, and ngokubona kwami bekungavalela izinto eziningi kakhulu if uhlala kuyibo ababa yibo iface yeparty yethu. Ngakho umama uJuru samsupport kakhulu ngakhona lokhu akwenzileyo njengabantu abatsha, okutshengisa ukuthi even lobani lobani ongabe seMashonaland, ongabe seMathebeleland, sengakujabulile ukubuya azojoyina ibandla lethu, ngoba selile abantu abatsha phambili abangela zinto ezimbi abake bazenza kudala.
Unkosikazi Mjuru yena limbona emsulwa yini?
Umama yena akazange wathi umsulwa, kodwa umama ezintweni eziningi ezingathandwi ngabantu beMathebeleland kazange waba yingxenye yazo. Into nje aba yiyo yona ukuthi waba waphila labantu bona laba babesenza ubudlwangudlwangu ngesikhathi ekuzana iPF. Yikubona wathi ephuma kuzana iPF wathi no, mana lami ngeke ngibe leparty engizatshengisa abantu ubukhokheli obuhle, ubukhokheli ebengingatholi ithuba olokuthi ngikutshengisele ngesikhathi ngikuzana uPF. Ngoba wonke umuntu uyakwazi ukuthi kuzana uPF lapho okulomgabe khona akulanto enhle ongayenza, ngoba into eyenziwa izinto ezifunwa nguye, izinto eziplanwe nguye. Ungaze ube yileader enjani akulanto ongayenza, because vele uzahlala uphakathi kwesystem ene leyana embi. Ungaze uzame ukuthi mana ngitshintshe, uma uzofuna ukutshintsha uthi no, lokhu kubi, bayakuxosha njengoba libona layo mama uMjuru bamxosha, ngoba kuningi ngaye ngavumelani lakho esesekuzana uPF. Bagcina bebona ukuthi umuntu lowo usefuna ukuthi maybe sengathi sekukhulisa bamxosha.
Bathi njalo ogumbo Ndlovu, unkosikazi Mjuru ngumuntu ozehlulekelayo kalabo ubukhokheli ngaphakathi nakwakhe, kakwazi ukuba ngumkhokheli njalo unguntando kayiphikiswa.
Thina ekusebenzeni layo mama so far siyajabula kakhulu, ngoba uyathatha isikhathi sakhe esokuthi asilalele njengabantu abatsha. Ama-meetings esiba lawo laye singama-youth, uyabona sibili ukuthi umama uyafisa ukuthi ngabe iyasikhuphula sibe ngabantu ebantwini. Uyawubona laye ukuthi njengomuntu ongumama mayehlezi esikhangele uyasizwela usizi, afise ukuthi ngabe nguye okuphawa, ngabe uyakuguqula konke lokhu. Hayi, mina angiboni sibili ukuthi ngabe uyehluleka, ngoba ungakhangela akula muntu owayengaba ngu-deputy president for 10 years engelanto eyenzayo ephathini kube kuthiwa uyehluleka. Elida bona labo mtasa labo gumbu bona bathi bona umama lo uyehluleka, ehlulwa yini yena wayevele balida kuzana uPF? Baxotshwa babuya futhi bamcela futhi ukuthi azoba leader. Singathi umuntu enjalo uyehluleka sibili.
Ulibona liminjani kusasa lebandla lenu?
Ama-members ethu ajabule kakhulu, sesibona iparty yethu siqhubeka kuhle manje kungaselanto engasiphambanisa. Yabona manxa sokulento entsha eyenzakeleyo ekhaya, ma uba bethenga imoto ekhaya, ma ekhaya bengela moto, kumbe ma kulo malumelwane obehlala evala izinto endlini ukuthi izinto zingahambi kuhle ma esesukile kumbe waya kwelinye ikhaya, ukukhululeka lokho kusala kusiba khona ekhaya, yikho esesilakho thina ekhaya. Kanti sesibona iparty yethu siyaphambili, ngoba kunje omtasa labo gumbo bengabantu labanade bengafisi ukuthi sikhulumisane lamanye amaparty ukuthi sihlangane, ngoba ukuhlangana kwethu lamanye amaparty yikho okuzayenza sikwanise ukukhipha iZANU PF. But mathi lama leaders anjalo kuPeople First afuna ukuthi thina silwe sisoda singabambananga labanye. Yabubona ukuthi abantu laba abakuthandi ukuthi iZimbabwe iphucuke, abalandaba labantu ukuthi abantu bona baphila njani. But nxa sebephumile sokuzaba lesikhathi sokuthi sihlalisane labo MDCT, labo PDP, lamanye ababandla sikwanise ukubambana sikhiphe iZANU PF, ngoba into esiyifunayo thina njengePeople First yikukhipha iZANU PF esihlalweni sibe sesisiba lempilo engcono after 2018 eZimbabwe.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ndlovu, siyabonga.
Hayi, lami ngiyabonga kakhulu ukuba kuhlelo olwabatsha lolo.
Lolo bekuluhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa loKhulani David Ndlovu, olilunga lebandla leZimbabwe People First. Lo ngomsakazo we Studio 7 sisakaza singapha e Voice of America ese Washington silethemba lisibamba kakuhle kumagumbi womane womhlaba. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo
lami ngiyabonga ngiyamukela labala lezi uhlelo lethu lwanamhlanje
uphetheni lamhlanje
namhlanje ngifuna sikhangele indaba yemali ngiyakwazi le indaba elethu ukuthi abantu abaningi bathi mina ngisayi echurchi ngenxa yokuthi imali yami iyadliwa ngakhona ngale chechi kuba zenkulumo eziningi nxa kumayelane kukhulunywa ngemali ukukhipha kwethumi ukukhipha iminikelo ikakhulu kuyabalwa ivesi lechapter lenza ibala lepho kuleli abaningi bajayele ukubala ngizabala lami uMalakhayi ichapter ka-3 vesi ka-10 uthi yena lethani konke okwethumi emdlini yami ukuze kube lokudla endlini yami njalo nibonani liphuthume libone ukuthi kumbe mina inkosi yamakhosi angisoze ngivule na ifastela lezulwini ngithululele phandle izibusiso ezokuthi awusozi uthole indawo yokuthi uzibeke zonke zikwane lapha mbale kuMalakhayi chapter ka-3 verse ka-10 okokuqala njengoba ngikhulumile ukuthi nxa kufika endabeni yemali abantu abaningi bajayele ukulandelela lo mbhalo ethi lingabe izigqili zemali lingathandi imali kakhulu lize libe isigqili semali kodwa laphana sasinanzelela ukuthi uNkulunkulu wayengatsho ukuthi lingabe le mali kodwa wayesithi ukuthi lingabe izigqili zemali ngakho lapha into yokuqala kumele sikhayele ukuthi uNkulunkulu wasinika umlayo wokupha uMalakhayi chapter 3 verse ka-10 yane ngiyibalile uthi yena lethani okwethumi endlini yami sokokuqala kusho ukuthi uNkulunkulu wabeka engingathi khona indlela yokuthi wabeka inani alikhangelele ukuthi umuntu alethe okwethumi. Okwethumi kithi kungabe ulethe okwethumi ngokwemfuyo zakho, ungalethe okwethumi kulokho okulime emasimini, ungalethe okwethumi kumrholo wakho. Kutho ukuthi kumele uhambise lapho okhonza khona. Yilona lo umuntu ohlala lapha eZimbabwe niyakhola ukuthi ulebandla lapha yilo khona. So ibandla lapho yakhona yikho lapho othatha khona okwethumi kwakho ukusa khona ngale. Awusoze ukuthatha ukuze kwezinye indawo kumbe sithi kumbe kulo mfundisi othumayela kakhulu omthandayo ongaso umfundisi wakho ukuze uthathe okwethumi ukusa khona ngale yakuphambanisile. Kumele uthathe okwethumi ukuze lapho kulo mfundisi wakho khona ngenxa yokuthi yikho lapho odla khona, yikho lapho othola khona umuntu okunika ukudla kwamoya. Okwesibili njalo ngiyananzelela ukuthi laphana uNkulunkulu uthi letha endlini yami kutho ukuthi laphana ukhangelele ukuthi uwona umuzi kaNkulunkulu singathi amabandla alezidingo eziningi. Kulo mfundisi oyabe ekhonapho onguye osebenza ukukhangela ekuthandazela abantu eshumayela abantu kumele ukuthi okwethumi bekhela nxa kulethwa yikho okusetshenziswa ukuthi kugcine umfundisi lokuthi kusetshenziswe kwezinye isikhathi abanye bathi hayi yonke ayiphiwe umfundisi kwezinye isikhathi sokuhamba ngokuthi ibandla zinali kulungisa njani kuyabe kunjalo kuyisikhathi sokuthi ingxa ibandla lezinye futhi izidingo nxa umfundisi sephiwe lokho ake kuphiwe izidingo ezinye ezikhona phakathi kwebandla sokusetshenziswa lokhuyana okwethumi ukuthi zenze njalo ngiyananzelela ukuthi njalo kuqakathekile ukuthi lathi thina abantu abangabafundisi kumbe engathi amakomiti abekhangele lokho bethole indlela yokuthi kube mgcebo ukuthi kungene imali engakanani isetshenziswa njani wonke umuntu abekwazi khonokho. Lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngenxa yokuthi iyanceda ukuthi abantu bebona ukuthi amabandla ngapho nguthatha imali zabantu ezisebenzise kuphela. UNkulunkulu ukhuluma ngezibusiso ezibuyayo nxa ubhadala kumbe ukhipha okwethumi.
Akuyigqibe mfundisi.
Ngizayigqiba ngokuthi qakathekile ukuthi namhlanje sithandazele. Ngiyazi ukuthi kule bantu abaningi izulu belisina, abanye bayagula, abanye bezimkhuhlane, njalo-ke abanye baqalise izikolo eziphezulu, imfundele izikolo eziphezulu, abantwana besikolo. Ngakho sikubathandazela sibabeke ezandleni zikaNkulunkulu. Siyathandaza baba, sithandazele abalaleli bethu, kulaba abagulayo, kulaba abakhathazwa izinto eziningi. Siyathandaza ukuba ubaphilise, njalo ususe yonke imithwalo engabi khona. ngegama lika Jesu Kristu. Amen.
Hayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Asibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu.
Sile themba libo sisekile ke ngalombhalo.
Lapo izimvumvumu zivise impilo yami nobubi budlangile umlingi esenkoba ungikhumbule ungikhumbule wenkosi ungikhumbule mina wena wenkosi ungikhumbule ba Osiyami ungikhumbule ngosi yami lapho ngiwelulwa vilaba lukuzula ngalo lapho izingozi zalo zisongu ungikwinya ungikhumbule mina wena wenkosi ungikhumbule ungikhumbule nkosi osiyami ungikhumbule nkosi osiyami ungikhumbule nkosi yam lapho izono zami zimempefundwe webaba sisuse wena baba wena ngothula ngomsawa ungikhumbule mina wena wenkosi osiyami ungikhumbule nkosi ungikhumbule baba ungikhumbule wenkosi osiyami ungikhumbule wenkosi yam lapho imihla yam imihla yam incipha emhlabeni bebaba mangikubone nkosi osiyami ngikhuphukele kuwe ungikhumbula mina ungikhumbula wenkosi ungikhumbula ungikhumbula nkosi osiyami ungikhumbula wenkosi osiyami ungikhumbule wenkosi yami ta la 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 Osiyami ungikhumbule nkosi yami. Amen. Haleluya. Amen.
Nga mambazo amnyama, Black Mambazo behlabela ke kamnandi lamhlanje kulilanga lesonto bathi bona ungikhumbule. Singakehlukanisi kangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-International Crisis Group ithi ukhetho lomnyaka ozayo kalusoze luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo. Kambe eZimbabwe kudingakala umuntu ofana loMalema lebandla lakhe le-EFF na? Kwanelo kwalamhlanje, olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.